ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo ukuthi usungakwanisa especially nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapa emasuwe kule goji elivulekayo ngakulo olumkhulu umgwaqo ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya umgwaqo lo usungahamba uqhamuke phakathi
manje Dube umthwalo wokulungisa lumgwaqo ngokabani
ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside ngoba lumgwaqo ku-oval ukuthi awukhangelwanga yi-council yase-Victoria Falls ili-council yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze but imali kumele ivele kuzinara oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lemgwaqo
njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba selenzeni lina ngodubo lolo olukhangelane lalo
ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba lo muntu ohlala kuleyi lindawo sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo sakhulumisana laba ku-province sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lumgwaqo ulungiswe ngoba izulu lalo ivele seliqalisa kungaba yi-disaster enkulu kakhulu so silethemba ukuthi ulumgwaqo lowo ngeviki nalezi kusiya phambili bazabubuya bazama ukuthi bavale lilikoji ngokuphangisa njalo le mali ebikhutshwa yizinara ebiyo ebilungisa ama-drainage system phakathi kwedolobha le-Victoria Falls sikhangele kabanzi ukuthi leyi limali akuphange ikhutshwe ngoba indawo yase-Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo so kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi-Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwenali indawo ngoba umgwaqo ovele wona osuka koBulawayo usiza lapho yiwo oletha ama-tourist njalo uyasebenza kakhulu usetshenziswa ngama-truck abathwala ezimbiwayo phansi ezinye zivelela ngeZambia ezinye nge-DRC ezinye ngaphi langaphi basebenzisa yena lo ulumgwaqo so uyumgwaqo obhizi
lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona
yebo bangafaka ama-reasons ukuthi the traffic volume is slow but kakulanto enjalo lo ulumgwaqo uyasebenza ngamahlayana njalo usuyingozi enkulu kakhulu ngapha kulokungozi yokukhebheka komgwaqo emaceleni kuhomgwaqo kugcwele izihlahla ulumuntu angathi ukuthi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenali indawo yikho siyaxwayisa siyacizelela ukuthi lo ulumgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo ulumgwaqo ngendlela osiye yona amalanga efikelandelana and singakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka nge-Victoria Falls esiya koBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzaba nzima ukuthi abatshayelayo la mabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolu lomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahofisi wonke akhona okumele asebenzele leli ndaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla.